Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 16 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo nazi ezihamba phambili inani labantu ababulawa yi-COVID-19 ngosuku likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14 Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli be-ZANU-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokitshi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjelwe umkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 18,253. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumi lanhlanu 14,747. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 okuthiwa nayo i-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bayafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, noma umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane, noma usubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhamba abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Kudube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa ngabazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imaski ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le maski kodwa ingaphansi kwamakhala. Lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla abasakwenzi. bayiloko bebamba ubuso babo ngaphe thinte ezinye izinto njalo abantu bayasondelelana kakhulu siyananzela ukuthi kumbe kusemabhanga kumbe kulapho kushopwa khona kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo abantu bayabeminyene bengalawa amamaski njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane wamemetheka ngakho siyacela abantu ukuthi kulothi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa asizinukeni amakhwapha kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu okuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha o-annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu-PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni ye-Rainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba babikwa betheleke bengasadlanga nkotshana, batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo yena othi uzibonele ngawakhe.
Ukuthi umhlangano uphakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota ngibabone ngamehlo ami yiba bafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano. Abanye ngiyabazi abanye bathethwe abazihlalise kakatha abahlaliswe kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 Street. Yeah, 5 Street.
Bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle?
Bathe abafuni kwenziwe into ze-MDC lapha kabahambe bekwenze bezenza kibe emashonaleni lapho ngabanye kodwa kulabanye kodwa behlanganisa izindebele lesitshona bakhona abathayiweyo kulojaka amajaka amabili athayiwe ngamampama phambi wami ukhona othayiwe ngempama ebuhlungu wesibili ngikukhangele ngamehlo bathayiwe abantu izinto zifike zawisa izinto zehotelini okuluhlupho yikuthi i-rain izanu iyakukhola ukuthi into yabo so uma zokusenziwa izinto ehoteleni abathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi ngumhlangano we-MDC babuye becabanga ukuthi ngumhlangano we-MDC engakwaziyo ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo azama lokubisa amapholisa amanye kubuye ama-plain clothes bazama ukuletha amapholisa e-central so ngiyakucabanga bangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme wakuhamba adinga izigebenga zezandla.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona kangazi ukuthi ungabe kuqhubekile lalobo ungaqhubeka kangkoti kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba so iningi labantu lisuke lahamba kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023 mbona yinto oda ngibezwa nje ukuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayivi noda mbezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abachaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile anje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku ADA ndidlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala bakubhalayo anti abantu be-social media ngama-analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonileyo ngaba bazi
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhethu likazulu kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele istudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe
izanu-PF ibhizi yathesilungiseselela ukhetho lwama-province abantu babhizi basabalele kuma-districts bakhampeyina erenvotele sathi yasikhathi bani sidilize umhlangano esingayingayithwanga kiyo
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe ngabantu abazephela vele baqambe ngamagama kube le post efakwe ngu-Pride Mkolo ilunga le-Crisis International bona bambe bathi bayi-coalition of crisis bebazithi bayini into le kukhanya kule 2.6 million US dollars eyadliwayo so ekhethweni leli kube lama-faction amabili and sokukhanya sokusoba ukuthi kule faction ezanqoba abanye bahle bafaka i-signal kuthiwa kwangena abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha ku-tweet
ngezinye indlela udayi ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwabodwa lina njengezanu-P F alilani lakho lokho
thina silani lakho lokho zakufadela nje ama-screenshots lamade ngiwabona nje lapha ku-social media ngxakule ndlela zokuba kuphuma u-Pride Mkolo ngizawuthola lokho ekhona kobulawayo nje hhayi bembola nje kwamanye ama-sekis exoxa labanye abantu hhayi uzondile uganoni wabo uthi uthole ama-death threats ayabona abantu babembaqamba zengabantu be-opposition abantu bama-c s os lawa ahambe ezana ancedisa abantu wona eyingamalunge e-MDC so thina uthi besifake edabeni labo ayi think the rest of time.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF sixoxela ekobulawayo. Abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo babikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nindwangu vele idlala njani khonabo ngakuzala lokhu kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisina amanzi azagcwala phakathi ezindlini njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi so ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu engenze ngathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imigali yakuthi ayitshiye phandle wesaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo so ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga lento zenzakala emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-windo panes afayo le mpahla zabanxa bedgesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu.
Ugatsha olumele luluphathe loludaba iluphi njalo luthini?
Well, sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers kodwa siyakunanzela ukuthi ama-rangers nxa inyama zane sezihluphe kakhulu labo basebenza logatsha lukahulumende olwe-wildlife labo ukuthi bancedisane so ke ngokunjalo imbiko isihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala laye abone okokwenza esiliqiniso lokuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunanzela ukuthi uhlupho lolu soluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba njile
Ngaphandle kwendwangu lezi ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho kobulawayo?
Ye, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Sike sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu abebehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihlezi endlini ingasaphuma okuyizilokhu izihlidlayela phakathi. Lako masinya safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa le nyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima. Ikakhulu khwale kubophumla south ukuthiya ngapha kobonkulumane 12. Usehle siya kubogwabelana emagogo north. Uyananzela ukuthi kuba la madongi ikakhulu futhi ephumula khona ngala madongi ahlukumeza abantu. Abantu bayakomplaina, bayakhala. Ingadi laphana bayalima, amadonga ayangena adle. Akwezi indawo izimbuzi ziyangena zidle, onkomo bayangena badle. So ke siyananzela ukuthi luhlupho solukhona lokuthi inyamazana sezisibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi eze inyamazana zendle. Laze nezezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yeMasoni Mnangagwa. Inews Day ithi induna yeMaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ulakho ukunqotsha kukhetho luka-2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. I-Chronicle ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni. Nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi. Siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo, zizizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala esuku zonke bakithi. Ikuthi lizwe lethu siyalithanda. Into uma ithanda uyayithanda. Hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela nje sibeyazi ukuthi kumi kanjani. Yini okuguqukayo, yini okulokhu kusiya phansi. Ilizwe liyavuka na kumbe ilizwe lisowele siya phansi na. Hayi, sibonge laphana kulo mngane wami laphana omunye okhulume ngokuthi uzawuthi imigwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe le big question enjalo ukuthi kathi limgwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi. Labanye abantu yangizwe bejabula bethi imigwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la. Kula mgwaqo olungileyo. And iPlumtree liyanabona uma wayikhangele ibhoda yesibili ubukhulu. And ingeyesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abePlumtree baqala ukusebenza endaweni ezifana nama-South Africa. Ibhoda kakhulu ukuthi angayiyo vele imigwaqo elungileyo lanodombodema labo-Tegwandod leyana leleyobozimnyama le. Kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters uma uphuma nje iPlumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima mgwaqo uhambeki 50 meters. Imagine khonapho uyake siya kumakulela 200 and something 100 ks, usho ukuthi ithole ukuthi manje siya ku-100 ks ngihamba maybe 6-7 hours. Wakwakubona ngathi khonokho haw bakhithi imali zibhadala kangake amabhoda kodwa kuziyabhadala se-insurance ngiyani. Hayi, lisixolele bakithi manje.
Salonani balandeni baka Studio 7 njani lonke nyalizwa liyakhuluma kodwa inankani kodwa ngalomuntu othwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni north. Hayi, lana wathi belupane khonapho ndingabe jojolo kumele ngabangathi kwapha elupane umuntu lo mali ehlala imlaleli ekhuluma ku-Studio 7 inkulumo zakhe umnyaka lodlule lapho wayekhuluma ngendlela enjalo yazi ngabona limvotela kathesi. Hayi, labelehluleka lani angazi kathi kehlulani lani kele tshintsho tshintsha amayitiro ma man lika litshintshisimo man awugawula azumuntu okuvotelwa lo azumuntu okuvotelwa lo mpela inkulumo zakhe ayizimbi enhlala izizwe ezikhuluma ngumlaleli lapha ku-Voice America ugawula azumuntu okuvotelwa umuntu fuze etshayisa ahambe ehlala phansi ephumule man gawula ngehlulengi lo phansi ulime emasimini.
Sanibonani basazi be-Studio 7. Okhulumayo lo nguThulane kwaNdlovu enkayi kosikhubokhubo futhi ngiyaphinda njalo. Kunini sithumela ama-message lapho kabalwa. Lakho lapho sokungathi sokunenkitha bechabe futhi njenge-ZBC ukuthiwa kubalwa ezamashona kuphela. Lapho-ke lapho sokubalwa ezesikhalangeni kuphela. Ezibhalwa kwezinye indawo azibalwa. Incwadi zakhona zamani ukungcono benu lilinganise liqathanise kubuye kahle lizwe eminye imibono evela kweyindawo. So ungathi Studio 7 ngeyePlumtree kuphela, hhayi yekani ukwenza kanjalo. Ngiyaphinda futhi igama lami nguThulane Ndlovu kosikhubokhubo enkayi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, sanibonani nabalaleli bakaStudio 7. Ngiyabonga uKholeni mzuri kamazwi kwaDube emngcelweni wegwanda lesigodini. Ya kunzima ya bengilalele asakhe filimu omama bechaza ngendlela abashaywa ngakhona ne-Gugulawund, omama abahlupheka ngakhona ngendaba ye-Gugulawund, abantwana abafa begitshizwa amatraki esayidinda sembembeswane. Ya indawo yayibuhlungu lento leyo, ngoba ma ubheka le filimu le ma ulalela inkulumo yabomama labo noma obaba labo, ngoba kukhulumile omama kukhulumile obaba bengilaleli, angiqathanga ukuyilalela le nkulumo le sheshe ngayicima, ngoba kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu, kubuhlungu okwenzeka. Ngingazi abantu abanjengoba gawule ma besizwa inkulumo ezinjengalezi ma bebona la mafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini. Ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthi yena ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni North. Uyovotelwa ngubani ugawule? Ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi? Kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengodo, bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana, phakathi kwabakhwenyana, phakathi kwabomamazala. Into eyayisenzeka ngendlela ma ngiyilalelisisa kahle, indlela ababebashaya ngakhona kusese indlela laba ababebashaya ngakhona eFlabos ngesikhathi sempi. Mina bengiseFlabos ngesikhathi sempi endaweni yaseGankabezi. Amazanulazi bebeshaya obaba, beshaya omkhulu, hhayi ngenswazi, ngengodo ngengotho bebabulala.
Studio 7, salibonani zihlobo ezinhle ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu. Ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane, yimi uzikode ngilapha kwelaseBotswana. Ngingabala elinye iphepha lapha izolo lapha ade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7, asimanga ephephalele ndibone lapha izolo. Kwenzakala kimi mina zikode. Ngatshayisana layo mina iroadblock 10 kilometers to Plumtree yama-VID. Ngize ngithi amapholisa angcono. I-VID leli lashuphana lami lifuna i-20 USA. Ngenxa ye-indicator anjele ukuthi iyatshaya kodwa kuyicitshe. Laba abantu ba-corrupt. Undodalwana u-corrupt ngiyamazi, ngamqamba lokumqamba. Nomnyama oqathole intama enkala kade ngangendle.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokheli bamazwe ase-Afrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali eningi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili laba lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amachumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula ichumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo mangumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana abasilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, le government belizwe.
Ekhona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods, abalahlekelwe imuli. It's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi iFEMA siyakwazi ukuthi iyiwe hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation badingelwe indawo zokuhlala for the meantime because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter and i-construction eziningi will have to take place spring le summer. But kathesi I think uncedo is accommodation, school districts abantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, schools for their children, lemsebenzi eminingi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo okukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli be-ZANU-PF kobulawayo izolo. Kodwa abe-ZANU-PF bayakulandula lokhu. Abahlali belokishi lePhumula South kwaBulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale lempahla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.